isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abalwa impi yenkululeko bathi bafuna ukuthi umuntu ofisa ukuba ngumongameli abe leminyaka edlula amachumi amahlanu lambili.
Bangabantu ke abaswela umbono abacabanga ukuthi ngokwenza njalo bazamisa okachamisa ukuthi akhokhele ilizwe leZimbabwe. Akusoze kuphumelele lokho.
Abagaya ukudla bathi akumelanga abantu bethuswe yinkampani yeNational Foods ethi isivala amanye amafekithali. Abanye bathi odokotela abakhalala umsebenzi bayala ukubelapha ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU PF bathi bafuna kuguqulwe isisekelo sombuso selizwe ukuze kukhwezwe iminyaka yomuntu ovunyelwa ukuncintisa kukhetho likamongameli isuka kwengamachumi amane isiya kwengamachumi amahlanu lambili. Lokhu kumenyezelwe nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association, umnumzana Victor Matematanda, emhlanganweni awenze lentathelo izindaba eHarare lamuhla. Umnumzana Matematanda uthe umuntu oleminyaka engamachumi amane kalungelanga ukuba ngumongameli ngoba uyabe engakazwisisi kuhle umsebenzi wakhe. Iningi lithi lapha ibandla leZANU PF lizama ukuvimba umkhokheli weMDC, umnumzana Nelson Chamisa, yena oleminyaka engamachumi amane okwamanje njalo ozaba eseleminyaka engamachumi amane lanhlanu 45 kukhetho luka-2023. Ukungaphumelela lokhu, umnumzana Chamisa kasoze enelise ukuncintisa kulolu khetho. Lokho kusolwa kakhulu libandla leMDC. Untongameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphatha amandla saleli bandla, umnumzana Edwin Dlovu.
Ye, bangabanye abalwa impi yenkululeko wathi bonke laba ke ngabakhuluma besekela ibandla leZANU PF. Bangabantu ke abaswela umbono abacabanga ukuthi ngokwenza njalo bazamisa okachamisa ukuthi akhokhele ilizwe leZimbabwe. Akusoze kuphumelele lokho. Okokuqala, iprincidensi vele seyasethwa ngoba usekhontestile ele minyaka engu-40 Nelson Chamisa. Okuthi ukuthi kakusela mthetho ongatshintshwa umnqabele ukuthi akhonteste ngoba kuzabe sekukhanya ukuthi kupersonali kulomuntu othile abazama ukuthi-ke bamnqabele ukuthi angakhonteste. Yikho nje bakukhuluma kodwa-ke kuphupha, akusoze kuphumelele lokhu abakuzamayo. Kuyakhanya sobala ukuthi ibandla leZANU PF liyamesaba kaChamisa.
Bathi isizathu esikhulu esenze baphuma lo mcabango onje ngesokuthi nxa usufike iminyaka abayifunayo uyabe ungumuntu osevuthiwe osezwisisa ukubana ihofisi kamongameli iqukutheni, kanti ke bathi nxa uleminyaka elingana lekaChamisa uyabe ungakakuzwisisi lokho.
Yikukhuluma nje basele into yokwenza, iqiniso kabalazi. EFrance umongameli uMacron ule-39 years, eCanada ule-31 years, amazwe wonke aphumeleleyo aphumelelayo alabo mongameli abancane abalama-30 lama-40 years. Bese kusithi-ke lapho kulamaxhegu khona kanjengabomnankagwalaba ilizwe liyahlupheka, abantu baswela ukudla, abantu baswela izimali kule mkhuhlane, kulakho konke nje okubi ngoba sebeluphele. Akulamcabango emisha kumbe umqondo omutsha abangawuletha kuthuthukisa ilizwe. Yikho-ke abakutshoyo ke akusiqiniso kamazwe akhokhelwa ngabantu abancane, amazwe aphumeleleyo yibo abantu abalonanzelelo abakwaziyo kumele kwenziwe ukuze kuvuse umnotho welizwe.
Ibandla lezanu PF lilawo amanani adingakalayo ukuguqula isisekelo sombuso edalele parliamente. Bengakwenza lokhu yiloba nini? Alubana bethe baqhubekela phambili kuyini elingakwenza lena njengebandla liphikisayo?
Ya basoze bakwenze ngoba bayakwazi ukuthi lizwe leZimbabwe phezu kokuhlupheka okukhona liza isolate ke umhlaba lizimele lilodwa abantu bahlupheka ngoba ke umhlaba wonke jikelela soze uvume khona lokhu ukuthi kwenziwe ngoba kuyabe kukhanya sobala ukuthi kulomuntu othile awazama ukumnqabela. Yikho ke angiboni beza kwenza lokhu, yikuphupha nje kuzaphelela ke enkulumeni yabo, kodwa ke awusoze kwenzakale.
Lo mnumzana Edwin Dlofu isiphathamandla se-MTC ubexoxa ecingweni hlontongameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Inhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe ithi akumelanga abantu bethuswe ngokukhulunywa inkampani ye-National Foods ethi isizavala amanye amafekitali ngenxa yokuswelakala kwengqoloyi lokunye. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcwele.
Lokhu kwethulwe ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yabagayisa ukudla okuchiyeneyo le, umnumzana Tafazi Msarara, okhulume lentatheli zindaba namhla eHarare. Umsarara okhulume lokhu ngesikhathi inkampani ye-National Foods isithi ilakho ukuvala amafekitali eHarare lakobulawayo ngenxa yokwehluleka ukuthola imali yokubhadala abakuthenga kwamanye amazwe. Uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu.
The truth be said, everyone, and I repeat again, is benefiting from the Reserve Bank GMAS.
Iqiniso yokuba amankampani wonke akuleli izimusi atholiswa usizo phansi kobudlelwano we-GMAZ le-Reserve Bank kwezokuthenga impahla edingakalayo. Abanye bonke babhizi bayasebenza ukugaya njalo asikho isizathu sokwethuka. Lo yiwona mbiko wethu kubathengi ukuthi babothenga osinkwa lokunye njengalokhu abasezi bekwenza. Sile mizamo esiyenzayo ukufeza lokho njalo sizimisele ukutholisa okwaneleyo ngalesi sikhathi sekhefu.
And we are more than ready to meet the high demand that comes with the festivities.
Kodwa umnumzana Michael Lashbrook, umqondisi wenkampani ye-National Foods Private Limited, uthi balakho ukuvala amafekitali ngenxa yokuthi kabatholi imali yakwamanye amazwe yokuthenga ingqoloyi lenye impahla abayigayisayo. Uthi lokhe bekhulumisana lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ngokuthola imali yokuthenga abakufunayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikhulume lomsakazo lo ziveze ukudana okumangalisayo ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Nkosikhona DBD.
Eqinisweni ukuthi isinkwa sike sashota, sesikhwelile, into esiyaziyo le lasemashopu siyakubona ukuthi siyahlupha, sisatholakali ngendlela esasizikhethela ngaso ukuthi ufuna ibhekhazini umbi iproton umbi kuyini. Kodwa National Foods ngokwayo isithi khona isakwanisi ngendaba ze-foreign currency. Okungimangalisayo ukuthi yona i-Grain Millers Association ayikhulumi ngendaba ze-foreign currency, baphonga ukuthi ingqolo ikhona. Alingawaribe ungqolo ikhona. Kodwa sikhulumeni ngodaba olwenze laba be-National Food behle ukuthi baqhubeke ngomsebenzi ongaba i-foreign currency. Kutho ukuthi laba abanayo i-foreign currency kumbe bayayithola, singazi njalo. Kukhona ukushaya amanzi kakhulu ngoba lesinkwa sakhona asisitholi ngemhlobo etshiyeneyo ngamakhampani zatshiyeneyo khathesi sikhuluma kunje.
Ingcwethi ecubungula kwezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi lokhu kuveza ukuthi sibi okumangalisayo isimo somnotho eZimbabwe.
Lokhu kutshengisa ukuthi umnotho welizwe usesimeni esimbi kakhulu ngoba nxa ama-companies anjenge-National Foods evala sokusitsho ukuthi uzaba lodubo elokuthi into ziyabe zingatholakali.
Umphathi ntambo wogatsha lwezokuthengiselana kanye lokuthuthukiswa kwamankampani elizweni umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi ilizwe lile ngqoloyi eyanela inyanga ezine.
Ingqoloyi ikhona eZimbabwe esilayo yanela ukuthi ingashova inyanga ezintathu kusiyafika ezine. Uhlupho oluncane obelukhona ngobelu kondana le ndaba ze price ukuthi abagaya ingqoloyi besenza iflower bathenga ngemalini ye-GNP.
Abenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe bathi kule mikhumbi emibili eletha ingqoloyi ithi abantu sebeqalisile ukwethula amasaka engqoloyi komunye umkhumbi kuthi-ke omunye lokhu uselwandle kasenelisanga ukukhuluma labanikazi bemikhumbi le ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izigulane eziningi eHarare ebezifisa ukwelatshwa esibhedlela seParirenyathwa namuhla zithi odokotela bebesala ukubelapha ngoba besithi bakhalele umsebenzi. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulume nomsakazi weStudio 7 bathe kulabanye abantu abeza ubuhlungu obumangalisayo abagomela besesibhedlela lesendaweni ebizwa kuthiwa yi-outpatient department. Bathi kulamadokotela avela ubutho kuphela ahlola abagulayo okwenza ukuthi abanye abantu abangaguli kakhulu bengatholi uncedo. Abanye babo batshele ngabongi ukuthi babuyele emakhaya ngoba akulamadokotela. Omunye okhulume leStudio 7 eseParirenyathwa Hospital umnumzana Emmanuel Besa obekumele ahlobe ilihlo.
Indawo yandineproblem yeziswa saka ndakanzindu
ngikhathazwa lilihlo. Bangithengi kuye ngemva kwamaviki amabili, amalanga akhona asenini namhlanje, kodwa ngithe ngifika bathe ekilinika ivaliwe izavulwa mhla ka-11 kuyona le inyanga. Bathe ngiyenelisa ukuhamba kubodokotela abazimele bodwa okuyiyo inkinga engikhangelane layo.
Omunye njalo unkosikazi Nyasha Masika olomntwana olethumba kusibeletho oselamalanga ambalwa ezama ukuthola uncedo esesibhedlela lesi.
Mwana wangu akaphila muchipatara muchechitatu ane mota muchibereko.
Umntanami wangena esibhedlela ngolwesithathu olwedluleyo ulethumba esibelethweni, kodwa kusukela khonapho akula dokotela useke wamhlolisisa kwaze kwaba namhlanje. Lapho engizwe esithi kubuye udokotela obikwa engayisuye kahulumende nguye kuthiwa uzamhlola,
okwenzakala esibhedlela seParirenyathwa kwenzakala njalo esibhedlela seMpilo koBulawayo lapho abantu abatshelwe khona ukuthi babuyele emakhaya ngenxa yokuswelakala kwamadokotela. Okwamanje abanye abantu bakhala ngokwenziwa ngezinye izitolo ezithengisa amaphilisi ezifuna ukuthi uZulu athenge imithi ngemali yakwelemelika. Isakhamuzi seHarare umnumzana Thamsanqa Ncube uthi abanye abantu balakho ukufa nxa izitolo lezi zilokho zifuna ukuthi uZulu athenge amaphilisi ngamadola.
Hayi, indaba yamadokotela lesi sithwalise nzima bengoba khathesi umuntu nxa ngivela esibhedlela ngihlele ukulatshwa imithi yangikhona ayithengiswa lapho ethengiswa khona bethi bafuna ama-US dollar, into yangikhona isisitshayile sibi angazi ukuthi umuntu uzalatshwa uphuma khona khathesi eParirenyathwa vela kulalutho odokotela bayalo ukusebenza.
Umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende olukhangela ngezimpilakahle udokotela Obhadaya Moyo usekhuthaza amadokotela ukuthi abuyele emsebenzini. Amadokotela afuna ukuthi uhulumende abaholise imali yemelika athengele izibhedlela konke abakufunayo ukwenzela ukuthi benze kahle imisebenzi yabo lokunye okuthiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kuhlelo lwezi connection namuhla sixoxa labasakhulayo siphatha udaba lwabalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZanu PF abathi bafuna isisekelo sombuso siguqulwe ukuze sivumele kuphela abantu abaleminyaka eyokuzalwa engamatshumi amahlanu lambili ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla, lilami uNtungameli Nkomo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe le-Ukraine lithi ele-Russia seliqalisile ukuvumela imikhumbi yalo ukuthi yedlule endaweni ye-Sea of Azov kulandela ukuhlaselwa lelizwe le-Russia. ele Democratic Republic of Congo lilisana lomkhuhlane we Ebola ogulwa ngabantu abedlula amakhulu amane lamachumi amabili. Ele France lithi lokho lihlolisisa udlakela olusanda ukuqhamuka eParis lapho abantu ababhidlize khona izakhiwo eziningi okumangalisayo njalo bajonja lezitolo. Kuqhubekela phambili ukukhalela imuli kamuyi uGeorge H.W. Bush owayengumongameli welizwe leMelika obhubhe ngeviki edluleyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Isidumbu sikamuyi uBush sisesigodlweni seMelika eCongress endaweni okuthiwa yiCapitol Rotunda lapho abantu abamvalelisa khona. Kukhangelwe ukuthi isidumbu sakhe sizasuswa kuleyo ndawo kusasa sibe sisihanjiswa eNational Cathedral lapho okukhangelwe ukuthi kuza kuba lo mthandazo wokugcina kaBush engakangcwatshwa ngolwesithathu eTexas A&M University lapho okwangcwatshwa khona umkakhe uBarbara Bush lomntanakhe oyinkazana. Abantu abaningi abahambe eCapitol Rotunda bathe umuyi uBush wayeyindoda elwela ilungelo labantu bonke eMelika nakwezinye indawo. Omunye wabo umsekeli kamongameli wakwelemelika umnumzana Mike Pence.
His example will always inspire.
Okwenziwa nguBush kuzahlala kusenhliziyweni zabantu. Wayelomusa okumangalisayo okwakubonwa ngabantu bonke abahlangana laye.
That was evident to everyone who ever met him.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Paul Ryan kusomlomo wedalele House of Representatives.
Throughout his life of service,
ngesikhathi sempi ye-Cold War njalo sokubhidlika ilizwe le-Soviet Union, wayesikhokhela kahle. Kwathi kufunakala ukuthi kunanzwe umthetho e-Persian Gulf, wasikhokhela. Wayesikhokhela ngolwazi ayelalo.
He made monumental contributions to freedom with a fundamental decency that resonates across generations.
UMitch McConnell okhokhela idale le-Senate uthe uBush wayeyindoda emadodeni.
Through the Cold War and the Soviet Union's collapse,
sonke isikhathi umongameli Bush wayethanda uNkulunkulu lokuzehlisa. Wayelendlela yokwenza zonke izinto azifisayo ezingafanile ukwenziwa ngabanye abantu. Wayebusa engela kuhlukuluza abantu. Wenza kwaba lenkululeko emangalisayo eMelika.
And hard work, hard won expertise.
Abakubandla lamaDemocrats abakhokela unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela ibandla leli kudalele House of Representatives labo bancome kakhulu imisebenzi kaBush. Umongameli Donald Trump lomkakhe unkosikazi Melania Trump bakhangelwe ukuthi bazabe besemthandazweni wokuvalelisa uBush kusasa eNational Cathedral eWashington DC. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington ngingoGibbs Dube.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Inengi labo somabhizimusi lithi inzuzo eliyitholayo ilokhu iqhubeka incipha ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe osokubambe abanye ngamandla ukuthi bevale amabhizimusi abo kumbe bengasawavuli nsuku zonke. Ngakwelinye icele umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende usalungisa umthetho ozabamba ngamandla osomabhizimusi abathola imali yakwamanye amazwe ukuthi bathengise impahla zabo ngemali yama-bond notes. Umnini wamavinkili umnumzana Melusi Moyo ongumabhalane obona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uthi osomabhizimusi kanye labathengi baphakathi kwelitshe lembokodo.
Kuba nzima ngoba ibhondi lakho ningathengisa ngalo siyafuna i-forex emkambo omnyama liyabe lingasakwami. Njalo amalokheshini ebhenki yakhona abakhuluma ngayo kayeneli, bayabe sithi i-forex kayikho. azaba lobunzima obuthize mhlawumbe okuzenza bagcine bedabula ama-prizes kumbe kugcina ezinye izinto zezingani ziyafinela kanti engxenye babe sebezidokshile ukuthi mbekekhanele ukuthi enxa ungaba le-change kuzaba nzima ama-prizes azabe khwela. Sikhuluma nje intengo yamafutha i-2 liters ifika $10 okutshengisa ukuthi ukuthi isimo kasimanga kuhle kuya kusoma kwezakosabobhizinisi kusiyaphambili. Officially singaza ke sithi sinabantu balaye imali yaphandle kwelizwe ngoba kakula kampani kumbe kakula lo ingadi zikahulumende eziholisa nge-forex. So umuntu uyabe laye laye ethole igali. So singaza ke sikukhuthaze ukuthi kube yindlela yokuthi kuphela kusebenza i-forex ngoba abantu yebo njengoba ngisitsho bayathenga ngayo ngoba kusuka kungani kuba cheaper kwesinye isikhathi nxa kuthiwa ngi-forex.
Njengosomabhizinisi yiluphi uhlupho ohlangana lalo? Kulula yini ukuthi uwode impahla zakho labantu njalo bethenge lezi mpahla?
Akukho lula ukuthi ngizithole lezi mpahla mhlawumbe uyaswela ama-customer abebuya njalo nje funa lokhu lalokhu kungekho. Uthi ma ukuthola lapho woda khona engxenye kuthiwe ufuna ilatho kuthiwe tier 2 ke-customer kodwa wena ufuna ukuyathengisa. So kuba nzima sibili i-availability yama-commodities esiyiyo esithi ngama-basic needs afuna ngabantu kawatholakali lapho esiwoda khona ngoba kuba nzima sesi-operator nzima ngibhizinisi.
Kodwa lapho nxa selithengisa kulula ukuthi lithengise ngemali eliyifunayo.
Uyakusubamba ngamandla ukuthi uthengise ngemali oyifunayo njalo kakulula. Abaningi vele babuya bephethe yona ibhondi le. Ungathola nje umuntu wabe se-requesta. So thina vele into esiyenzayo sithengisa ngebhondi. Ungathola umuntu wabe se-requesta ukuthi hayi ngake imali kungaba yimalini mhlawumbe cabanga ukuthi kungaba cheaper kuba ibhondi. So kuba nzima. Ibhondi okwamanje likhona liyatholakala but inzuzo yakhona kithi thina osomabhizinisi ngendlela into ezikhwela ngayo. Uyawoda into namhlanje nge-2 bondi uyithengise $3 usithi uyenze i-profit ye-dollar uthi usubuyela ususiyawoda uthole esingu-$3 nje nale. So sesiyigidi singasaqhubekeli phambili ngoba ama-prizes lawa mangu ukukhwela.
Baphila njani abahlali bakobulawayo ngalolu daba?
Baphila nzima izabo ama-basics especially into ezinjengabo-cooking oil nama-drink nje yona drink isitholakala ku-black market abayithola ngentengo eyabe iphezulu ukuthi abayenelisi ngemali abayezuzayo whether uyasebenza kumbe kawusebenzi ngoba iholo kalikhwelanga. Abantu sebephila kanzima sikhangelele ukuya kukhefu nje ngoba abantu asuze bakwanise ukudlala ikhefu labo abalijayele ngoba izinto sezibhula imali yangikhona abanayo ayoneli.
Lo ngumnumzana Melusi Moyo usomabhizinisi wakobulawayo njalo ongumabhalane obona ngokuqhutshwa kwamabhizinisi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ngesizwe abalaleli beStudio 7.
Qala ngiyabingelela wena msakazi, mina igama lami nginguNothando Chuma esigabeni seKezi evillageini yeHalawupa. Ngisithi ke ukumemetheka kwegciwane le-AIDS kusithwalisa nzima kakhulu, sengathi kungatholakala iphilisi elingalapha abantu ukuthi uphele lo mkhuhlane ukuze sithole ukuphila. Ngiyabonga.
Is a lack of one.
Isikole sizathatha umoya.
Asikwazi ukuthi sinatshela abantu.
Igama lami ngumehluli Dube, ngihlala eKezi esigabeni saseMthowane. Ngafunda emhlonhlweni but into engidanisa ukuthi isikolo semhlonhlweni sesadilika. Abantwana sebefundela phandle, vele akuselancedo ukuthi vele isikolo zosani. Into zonke sezithabalele, le migwaqo ifile, awulanto erayithi, indlala, inkomo, amadamu asagqibeleka. Kula muntu okhangelayo ngamadamu uthi wagebhe. Asikwazi ukuthi singatshela bani into enzima kwele Kezi esigabeni saseMthwani lemhlonhlweni. Mina ngihlala esigabeni seKezi endaweni okuthiwa kusemhlonhlweni sicela uhulumende ekhangele isikolo semhlonhlweni sesidilika yonke into akusela lutho imigwaqo ifile abantu bayalamba emakhaya sikwazi ukuthi senzeni.
Mina ibizele kugethi omega ndlovu ngikathesi ngihlala ephumula sawuphi la mina ngenza umasikandi osambhaqanga ngumsabatha ukholo lwami ngikholelwe ukuthini emhlabeni uNkulunkulu akulamuntu amalisa ukuthi ayenze anything enhle kumbe ezosiza abantu ngenxa yokuthi mina wami umculo asomculo othukayo asomculo onenhlamba ngumculo olalelekayo even uhlezi nabantwana yakhe ingoma zakhona of which into efunekayo uNkulunkulu uyayithanda leyo so angiboni inkinga kulokho.
Yes, Dr. Zelo ukhethiwe ukuthi khonapha kwamaskandi akusele ngamashana ngakhonokho.
Ye, nginomnethiwe kubest maskandi song yona lethi izulu liyaduma. Sky is next person.
Ubona njani uzasithola isicucu sangkhona?
Ye, ngokucela ebantwini abayibo abangangenza ukuthi mina ngikhwele noma ngehle, sacela kibo ukuthi basivotele. So ma ngabe bengavota ngobuningi babo na ngendlela abalandeli abaningi nakhona bengavota, ngicabanga ukuthi kungaba kuhle kakhulu ama-results akhona ngaphuma bemali.
Ye, kuvotwa njani khona?
Kunelink yeSkies www.skiesmetroma.co.zw yikho lapho kuvotwa khona, uyahamba khona then ukuthi scroller uza scroll yefika kubest maskandi kulapho ovota khona ngoba sigqokiwe singu-4 maskandi then uyakuchoose ofuna ukumvotela yikho lapho kuyiwa khona. Abaningi bathumele kuma WhatsApp engine number zabo.
Awubheke manje ungabantu abasakhulumisana
sengakaqeba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalwa impi yenkululeko bathi bafuna ukuthi umuntu ofisa ukuba ngumongameli abe leminyaka edlula i-52. Abagaya ukudla bathi akumelanga abantu bethuswe yinkampani ye-National Foods ethi sivala amanye amafekthali. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.